Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izo lukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 24 Zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukuveza emphakathini inotho yeziphathamandla zikahulumende kuzekethisa na ubuhuquluzi benotho yesizwe.
Bona le nyathelo ngaba nyathelo elihle ekuqaleni ukukhipha umbe sithi ukulwisana nokuntshontshwa kwezimali kuhulumende lasimala kumankampani azimele.
Igqweta likamnumzana Phelekezela Mphoko, umnumzana Welshman Ncube uthi akulalutho olubi ngokumela owayengumsekeli kamongameli ekuzana PF, yena uNcube ekhokhela icele le-MDC.
Kakuvunyelwa ukuthi uqalise ukubandlulula ukuthi lo muntu uselunywe inyoka, mina ngizondana laye kumbe uyi-opponent yami kumbe uyini, ngingamelaphi ngimekele esifa ngepoison yenyoka yona leyo.
Ababe kuvuyo lezipra bahlangene kobulawayo behlaziya indubo zabo phambilini kumhlangano lo mongameli Emerson Mnangagwa.
Sile problem singama widows of the war veterans, lami war veteran futhi kodwa ngizi private train fine nomngamo be izi private train but is late now. Sila ma challenges amaningi esihlangana lawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa usephe abaphathi ntambo bakahulumende inyanga eyodwa ukuthi bazise uhulumende inotho yabo. Abaphathi ntambo laba babalisa abaphathi ntambo abasekeli babo osibalukhulu bengatsha zikahulumende, abaphathi bamankampani kahulumende, ama-parastatals lenkokheli zamabhodi achiyeneyo. Lanxa lelinyathelo lake lathathwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe, alizange lilandelwe njengalokhu okukhanya kusenziwa kathesi. Kodwa kumbiko owethulwe ngusibalukhulu wekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda, lelinyathelo kumele lifezwe njengendlela yokuveza ukubaluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa, othi yena ufuna konke kuvezwe ukuze kungabi lenkohlakalo. Amabandla aphikisayo athi azakholwa nxa leli nyathelo lingafezwa njengoba kwake kwehlula. Abanye ngabathi Mnangagwa ngabe nguye umqalisiziba aveze inotho yakhe yonke alayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kufanele leso sinqumo siqhubekele phambili njalo sithi ukuthi xa kuyikuthi inotho umuntu olayo kayikhanya ukuthi iyavela ngaphi, ibisicubungulwa kakahle khangelwe ukuthi isuke yasuka ngaphi. Bona le nyathelo ngaba linyathelo elihle ekuqaleni ukukhipha umbe sithi ukulwisana nokuntshontshwa kwezimali kuhulumende lasimala kumankampani azimeleyo.
Siyabona ukubana kuke kwakhulunywa njalo kwaphuma lama report athi wona abanye abafana labo General Chiwenga, labo Major General Sibusiso Moyo ngabanye abetheswa amacala okubana bengaba basebenzisa imali engahlambulukanga. Ungathini nxa ubona sokuphuma lokho kubana kumele baveze inotho?
Ngibona nxa inyathelo abalithethile ngabageza kuhle sibili nxa bengakhupha inotho yabo besegcekeni ukuthi ivela ngaphi, ukwenzela ukuthi abantu bayicubungule kukhangela ukuthi kabatholanga yini inotho ngendlela ezingaqondanga njalo ezenza ukuthi abanye abantu emhlabeni nje babe bathwale nzima ezobuhuquluzi. Ngiyafisa kakhulu ukuthi njalo kungaba yinto enhle engaba yisimanga esikhulu kakhulu nxa yokuthi uhulumende akaqhubekela phambili akwenze lokho kube segcekeni. Siyazi ukuthi phela ngemvana oka 1986-1987 senesi sinqumo sasikhona vele kuhulumende kodwa besingasetshenziswa bekuphonga ukukhulunywa nje. Ukukhuluma kwabo lokhu okokuthi bale note engakanani akufanelanga kwenziwe kukodwa, kufanele kwenziwe kuhambelana lokuthi izahlala ikhangelwa, njalo kufanele basho ukuthi ngabe le note engakanani nxa ingaphezu kwemali abayiholayo, kubuzisiswe, kudingisiswe, kucwayisiswe ukuthi inothi abanayo yavela ngaphi.
Kodwa sizwa kuthiwa bazaveza inotho yabo nsitha, uZulu Makhaza kasoze abekwazi ukuthi banothe okunganani.
Hayi, bavele bavedlala ngesikhathi phela nxa besithi inotho yavezwa ngaphangasese ingavezwanga emphakathini. Kuchile ngaphi kanti lokuthi vele izihlobo zabantu bonabo labangani babo bayakwazi ukuthi bale notho engakanani. Inotho le kufanele ivezwe egcekeni abantu bayazi, ngoba ngithi umuntu lo ukhethe ukusebenzela uZulu olelungelo olemvumo yokwazi ukuthi umuntu lo olenotho engakanani nguZulu, hatshi abangani babo lesobo. Kuyabe kusuka lokho okufanele nakhona lokho kade kusenzakala ezemthethweni, ukuthi sibona nje kubotshwa abantu bohlangotholunye kwezombusazwe abakade bekuzana u-P F, abanye bengabotshwa kuthiwa bazange bayenze ubudlwangudlwangu. Hhayi, uhulumende akekele ukudlala ngabantu ebesithi yena uzabe khethe ingilosi lezingayisizo ngilosi lezilungileyo ezigezileyo. Hhayi, inkundla zasecourt lathi uZulu yithi sizakhangela phela sibone ukuthi hayi lo muntu utsho ukuthi inothole uthole ngelimqoka lo watshi, ngoba sisazi ukuthi abantu basebenzani, njalo sisebenziselani naye uhulumende ekubuzeni imibuzo eqakathekileyo ngendlela zokuthi umuntu unothe kanjani.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave, laku-short wave ku-4930, 13860, 15460, 15580, laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Umongameli wecelele MDC umnomzana Welshman Ncube oligqwetha njalo uthi kaboni lutho olubi ngokumela owayengumsekeli kamongameli welizwe umnomzana Phelekezela Mphoko, owasa uhulumende emthethwandaba isithi ufuna ukungezelelwa imali aphiwe ndawonye lepentsheni evalisa eyokuvakatsha leyokwelatshwa lenye. Uncube uthi umthetho awumvumeli ukwala ukwamukela umuntu ngoba elembono kumbe ibandla elehlukane lelakhe.
Kulento okuthiwa ngama-professional ethics zokuba ligqwetha, ngikunike ngifananise umzekeliso wama-ethics akhona kubalaphi odokotela. Umuntu angangena esibhedlela kumba fike esejari yakho esesifa elimele, kakuvunyelwa ukuthi uqalise ukubandlulula uthi lo muntu uselunywe inyoka, mina ngizondana laye kumbe uyi-opponent yami kumbe uyini, ngingamelaphi ngimekele esifa ngepoison enyoka yona leyo. Nxa ungudokotela kungabuya i-patient isigulane kumele usikhangele. Esigqwetheni lakho kulotshiwe e-constitution yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi amelwe ligqwetha alifunayo, ngesilungu every citizen has a right to be represented by a lawyer of his choice. Lilungelo elikhulu ke lonelo elibhalwe esisekelweni sombuso i-constitution. Lo-ke wena ungazikhethela ukuthi igqwetha lami kumele ngube ngubani. ilungena lelo galincedi nxa amagqwetha lawo engelamlando ukuthi dawavunyelwa ukuqotha umuntu ofuna usizo kubo.
Manje pho akunzima ukuthi lamhlanje uthi emuntwini lisela likhona igqweda engazoze ndiqambe ngegama kodwa namhla usemmele khona pho akubi lobunzima yini?
Nxa kunjalo uke wa expressa iopinion wakhuluma ngendaba yona le wakhuluma into engafanelanga le instruction oyinikwa nguclient wakho uyavunyela ukuthi hayi mina vele lapha sende conflict of interest ngoba I have already prejudged indaba le sengilombono vele sengifikile esinqumeni loba bengingazi lutho uyavunyelwa ke ukuthi uthi hayi nxa kunjalo ngitsho kodwa ke ngichasise futhi emthethweni kulomehluko kakhulu phakathi komthetho lokupolitika lama slogan epolitics emthethweni ngaphansi kwesisekelo seconstitution kuthiwa wonke umuntu ulelungelo le presumption ukuthi innocent kawulacala ungakaprova ngaphansi komthethwandaba ukuthi lecala wonile. Everyone is innocent and presumed innocent until proven guilty. So ukukhuluma kokuthi umuntu lisela kwepolitics kumbe ungumbulali kwepolitics kakufanani lokomthetho. Emthethweni everyone lozibani kuthwa kalacala ngaphandle kokuthi kutshengiselwe ukuthi ulalo lelicalo kutshengiselwa ngaphansi komthethwandaba hathi kuma slogan emigwaqweni.
Alo ke ngumnumzana Welshman Ncube umkhokheli webandla le MDC ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abasekeli bezanu PF babikwa beqhubeka ngokwethusela uZulu emaphandleni lapho abathatha khona inombolo ezitholakala kuma receipt aphiwa wonke umuntu obhalisileyo ukuvota. Abasekeli laba bathi ama receipt la ayindlela yokuthi babone ukuthi umuntu uvotele bani kumbe uvotele liphi ibandla kukhetho oluzayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project kanye labebandla leMDCT bathi lokhu kwenzakala endaweni ezijiyeneyo zelizwe. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzo Nyoni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engingakusho into yokuqala Nkomo okumele silazi iqiniso. Singaya ekhethweni elukhululekileyo olungulukhetho olwabantu. IZANU PF iyakwazi lokho sobala ukuthi ayisoze izuze lutho phakathi nakokhetho. Ngoba sisazi mhlophe ukuthi nxa sikhangela umbuso kaMnangagwa. Sesibonile nje ngokufanayo ukuthi akula tshintsho olukhona. Kufana nokutshintsha ukukhipha umangoya ekhaya ubise igola ekhaya. Yinto eyenzakeleyo. Njalo sibonile ukukhwela kwezinto ngokumangalisayo emvana kokungena kombuso kaMnangagwa. And sisazi njalo futhi ukuthi sisiya ekhethweni lolu kuzaba lengozi enkulu kakhulu yokwethusela kakhulu usizilutulusema ekhaya. Ngoba emakhaya kakhulu nxa ibutho lizabe lizibhodela nje kuphela ikakhulu ogogo abakhulu basebegugile baba nokwethuka. Ngokwenza lokho kungaba yinto esobala eliqiniso njalo lokho siyakufakaza kuliqiniso. Ngoba lokho kuyikutshengisela abantu ukwethusela abantu ukuthi benze intando yebutho. Lokho sokutshengisa ukuthi sesingaphansi kombuso webutho owokwethuselwa ngebutho. Esihlezi sikusho emakhaya ukuthi thina kwakungcono izano ekamgabi ngoba yayivele sesiyazi ukuthi sishaya ngepattern stick esesilijayele. Kanti sesikhangelene lombuso kaMnangagwa we-Iron Fist esesizadila lamasosha ngombhobho. Uhulumende onjalo uvele yena uyasabeka kakhulu.
UMnangagwa yena sekhulume kanenginengi ukuthi uzimisele ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kungela kwethuselwa njalo kungela kuqilibezela. Ngokwenzakalayo lokhu ubona esenelisa yini ukusifeza isithembiso sakhe?
Futhi Nkomo, lelo kasilo qiniswe asikwazi sobala singayengwa singabantu esikwaziyo thina ngokugcwalisekileyo uMnangagwa usuke kuZANU PF ukhule kakhulu ekuZANU PF usebenze ekuZANU PF kweminyaka yonke le njalo yena uyinkokheli yeZANU PF akade eyingxenye kaMgadi konke akade kusenzakala ube eyingxenye yalokho akade kusenzakala yonke ipolitician nxa isadinga ukuthi ithole international support kakhulu uyakhuluma yonke into ethengisa ukuthi yena uzenza umuntu olungile umnanga kwena ngokwakhe uyingozi kakhulu ukudlula umgabe
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo oluntu obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we Studio 7 Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe phambi kwentatheli zindaba lamhlanje emhlanganweni wezokuhuga osomabhizimusi owenzelwa eDavos kweleSwitzerland. Umnangagwa ubonakale izolo emfanekisweni obhoda enkundleni zokuxhumana ebulenjini omtshengisa ezwisa isihawu osekuthiye abanye bemzwela. Kodwa abanye ngabathi utshengisa ubuntu. Umnangagwa useziveze kuZulu njengomuntu wabantu. Lokhu kutshengiswa ikuxoxisana loZulu akwenza inkundleni zokuxhumana ikakhulu iFacebook. Kule inkundla umnangagwa unxusa uZulu ukuthi amuphe imbono yakhe ambuze lembuzo etshiyeneyo. Kuvike edluleyo umongameli Mnangagwa uphendule umbuzo owodwa obumbuza ngokuthi kungani induna zathengelwa izimota yena uZulu esidla ingqweqwe zomlomo. Waphendula wathi induna ziqakathekile kakhulu ngakho kumele zithole imota lezi okuthiwa zibiza inkulungwane lenkulungwane zamadola ngayinye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isithunzi sakhe kwakungasisithunzi somuntu ongabe ethandwa ngabantu so ukuxhumana nabantu kuFacebook ikuzama nje ukuthi naye azibonakalise azame ukwaziwa ngabantu njengomuntu ohlukeneyo
ngokuqala akwenzileyo ukuphendula abantu uphendule umbuzo owodwa bekugcwele eminye imibuzo lapha kukhasi lakhe leFacebook imibuzo efana labo gugura wundi lokunye okunjalo kodwa wakhetha le yokuthi yona induna kwakulungele ukubana ziphiwe izimota lezi ezaphiwa zona uthini wena ngalo
yena kahle kahle imibuzo ebhekane nayo iningi ikakhulu kuyo indaba yegugura wundi njengoba sazi ukuthi nguye owayekhokhela iminyaka yonke kubulawa abantu kodwa ke aze akhethe indaba yezinduna ke kusho ukuthi lathi siyabona ukuthi indaba ehlangene lokuthi induna iminyaka yonke phansi phezulu ziphiwa imoto ngomnyaka kuzoba lokhetho so le ndaba yezinduna kusho ukuthi ngezinye indlela ufuna ukuthi aziwe kuzo lezi induna ukuthi ungumuntu ozasebenza nazo njalo ucela uncedo lwazi ukuba zikhankasele ibandla leZANU-PF. So ngezinye indlela phela utsho ukuthi kungaphendula eminye imibuzo maye ngumuntu ofuna ukuthaziwe ngezinye indlela. Kodwa-ke ukuthaza aphendule yena le yodwa indaba kusho ukuthi kukhona ukushaya indaba zokhetho.
Kodwa ungathini ngokusebenzisa kwakhe inkundla zokuxhumana oFacebook? Siyambona nangu umnangagwa uyaxoxisana loZulu. Akulunganga yini lokho?
So ukuthi khona ukuthi axhumane nabantu kuFacebook lamanye amakhasi awe-social media akusoze kube yinto embi ngoba vele abantu kumele izikhalazo zabo zizwakale. Umaningi izikhathi eziningi uhulumende engasizi izikhalazo zabantu njengalo othanda ukuphuma umnumzana omgaba ngithi wayengalaleli kahle kahle wayengasebenzisi lezinzi kodwa esesaba khona ukuthi abantu bazabe bezinye imbuzo enzima angakwazi ukuthi ayiphendule. I-movie yakhona yona le Facebook yinto enhle kakhulu ngoba nayo uzabona ukuthi ngezinye indlela abantu bakhalaza ngalokhu nalokho. Maybe mhlawumbe athole impendulo naye ezokuthi akwazi ukuthi izikhalazo zabantu zonezo zi-addresswa kanjani through esiza njengoba kubo-Facebook khonapho.
Lo ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania. Ake sizwe ezivela kwamanye amazwe. Igqweta likahulumende welemelika umnumzana Jeff Sessions lo wayengumkhokheli wogatsha lwensoli ele-FBI umnumzana James Comey ngabanye abasebebuzisiswe ligqweta licubungula ngokungenela kwele-Russia kukhetho lwemelika. abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho leZebra eyayingebandla leZaphu bahlangene kobulawayo ngesonto belungiselela ukuyabona umongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuya kwethula izikhalazo zabo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lezi zikhalazo zigoqela ukuhlolwa kwabanye abangatholanga imbadalo zabo kanye lokuthi kumele babiselwe impahla yabo abayithathelwa nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe, ukukhangelwa kodaba lokuthi amalunga eZipra abelawo yingxenye kuhulumende kanye lokuthi ababaleka elizweni besesabela impilo yabo bavunyelwe ukuphenduka ekhaya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZipra Veterans Association, uMnumzana Petros Sibanda, uthe umhlangano wangesonto bawenzele ukuthi baqoqe njalo bavumelane izikhalazo abafuna ukuyazethula kumongameli Mnangagwa.
Ngoba nasilo hambo sizabalalo ukuyabona umongameli omutsha uComrade Emmerson Mnangagwa, ngoba nasekhulumisana laye ngezinhlupho esilazo esibona ngani ingcenye zingalunga ngoba zayehlula lo bekhona umgabe for the past 37 years. Sikhayele ukuthi ingcenye yena njoba ele open door policy uma singaqoxana laye ngelezi zinto ezilandelayo. Kulama comrades samane ngoZipra zangathole i-vetting or abachiywa ngaphandle ngesikhathi se-vetting exercise. Who are more than 20,000. Esikhayele ukuthi kumele siyekhuluma ngakho bavetwe ngoba bahlezi kabuhlungu badubeka bahawula labantu abafundi. Kula ndaba yama properties awe Zipra sikhayele ukuthi ama properties lawa angayenza kube lula impilo zama Zipra uma engabuyiselwa kubo. They can be empowered economically abasize here and there. We feel the company Lane Tram Holdings is nitsana layo isiyebona umongameli isikhuluma ngalawo ama properties ususela umthetho wafakwayo over lama property ukuthi ay covet law ingayisula leyo mthetho ususe sithola ama properties zethu.
Umqoqi wenhlelo zeZipra unkosikazi Tisang Nare ongomunye wabafelokazi uthe kunje abatholi imali okumele bazithole njengabafelokazi zokubhadalela abantwana ezikolo. Uthe akulancedo abalutholayo njalo bahlukuluzwe kakhulu ngenxa yokwehluleka kowaye ngumongameli Robert Mugabe.
Sile problem singama widows of the war veterans lami war veteran futhi kodwa ngizi private train fine nomngamo be izi private train but is late now. Sila ma challenges amaningi esihlangana lawo afanana lokuthi nxa sesekumele abantwana baye esikolo sile problem yokuthi sithole ifees zabantwana siyagcotshwa nje okungama futhi emlonyeni ukuthi abantwana bayathola imali umntwana asuke ku grade seku form 1 azafike ku form 4 form 5 form 6 aza e university ebhadalelwe maybe ka 2 hayikho ukuthi ka 2 ngomnyaka ka 2 from form 1 up to university okuthi ukuthi vele kuyabe kungela incedo yabulutholile kuyabe kumele ukuthi uziphandele uziphandela njani elizweni elome kangaka enda abantu abantwana unfortunately bawela ezandleni ezingayisizo ezandleni zikamgabe isikhathi beqalisa ukuya ezikolo into zonke zabanzima lanxa beqalisa ukuthi bangani bayakhula bebelokhu bekhula phakathi kokuzima kona lokhu.
Ilunga leZipra uMnumzana Pastor Makwizi uthe bavumelane ukuthi baza kuyabona uMnangagwa bamethulele izikhalazo zabo ezine ezigoqela okwempahla ezepentsheni yabo kanye lobuzima obubhekane labafelokazi lentandane.
Besikhulume ngokuthi kulento zempahla ama-properties kulezinto zenhlala kahle esingathi i-welfare kulezinto zokuphathisa kwezomnotho welizwe njalo kulezinto zokutshengisela ukuthi yithi sibile singathi ivethe iclearance leyana izinto lezi ezine sizibekile sathi sizazibeka khona ngale sizahambisa kuhulumende kodwa lakhona lokho okwabomama ama-widows abafelwa ngabomkabo labo kuyindaba efuze siyihambise khona ngale kuhulumende okuhlanganisa futhi le ndaba yabantwana eyokuthi abantwana ezikolo lani konke bazaphathiseka kanjani. Konke lokhu kuphathelane kulezi zinto ezine esikhulume ngazo properties, vetting, welfare and economic emancipation yizinto eziphakathi kwazo kodwa lezi zinto nxa sizihambisa ngale sihambisa sisiyanikeza uhulumende sinesicelo okokuthi kakulungiswe ikakhulu kweze pension ezibambelane ne welfare ikakhulu kweze ama properties awezipra nxa engabuyela ngakithi ngapha lati sibe lengxenye yokuncedisa because you will appreciate ukuthi khona thina yithi abantu bokuqala ukwenza iland indigenization in 1980 ngoba sawathenga ama plus saba lawo ama companies kodwa sawathathelwa ngesono senisikhathi kusangakungazwana nanga pho-ke njengobana kade sisebenza sindawonye kathi pho-ke sitheni ukuthi sikuphiwe njengobana kungokwethu ukwenzela ukuthi khona sisuse ubunzima bokuphila
umnumzana Ben Ncube umgcinisihlalo we-zipra uthi abakufunayo njengamalunga e-zipra yokuthi babe labo yingxenye kahulumende labasala bengahlolwanga ukuze bathole imali zabo batholiswe ithuba lokuhlolwa ukuze bazithole labo imali zabo wathi kumele inkohlakalo lobusela bokufumbathisana okusemahofisini engatsha zikahulumende eziphatha lezi ndaba kumele kuphele
ikakhulu silohlupho njengama-zipra veterans abantu abafa bengavetwanga lalabo babesebelungiselela ukuthi bavetwe abanye bakhona bangabe babevetiwe umama ukuthi athole imali yakhe abazitholanga abantwana babo bala bese belenhlupho eziphezulu ezenza ukuthi lalamhla bayehluleka ukuthi begcine abanawo abo kumbe imuli zalabo bantu abasele bephila so kulokungaphathi kuhle inhlelo zalabo abalwela ilizwe ikakhulu yilabo abasemahhofisini kahulumende ngoba bazabe besithi kasukume esukela khonale ebhinga aye eHarare umama ongazake vele efike khona edrobheni lokhu wazalwayo ebese sehlile ukuthi uyaqonda kubani labo abasemahhofisini ngoba babe sebebone ukuthi imali lezi sokulesikhathi singathathwa ngabanikazi bese bezithathela bezisebenzisela sithi lobu budlwangudlwanga buphele ngoba siyabulandelela lo hulumende esilayo khathesi kutshitsha into zobusela ungathi kazithandi
abezipra lamalunga ebandla lezaphu bathathelwa impahla yabo enjengezakhiwo amapulazi lokunye ngemva kokuthola uzibuse lapho uhulumende kamgabe ayethi ibandla lezaphu lalifuna ukumgenqula ezinye zalezi mpahla zigoqela i-snake park eseHarare i-magnet house ekobulawayo i-nijo farm ebikwa yayilenkomo ezedlula inkulungwane ezinhlanu esegweru lamanye ngimele i-studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Omoyi huyu masekela usithiye yena izolo ehlabela lapha lo wayengumkake uLetta Mbulu besigqibela uhlelo lwethu singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela kambe ukuveza emphakathini inotho yeziphathamandla zikahulumende kuzekethisa na ubuhuquluzi benotho yesizwe igqweda likamnumzana Phelekezela Mphoko umnumzana Welshman Ncube uthi akulalutho olubi ngokumela owayengumsekeli kamongameli ekuzana uPF yena uNcube ekhokhela icele leMDC silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi dibanani leStudio 7 njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30.